sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izulukandaba ulambukela ngenjabulo e-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-7 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba lenguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba lenguquko. Lathi siza kwenza silethemba lokuthi kuzaba lenguquko.
Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uthi inkulumo zokulungiselela ukubumba uhulumende womanyano lebandla le-ZANU-PF zilakho ukuqalisa ngokusemthethweni ngeviki ezayo.
Kunzima ukuthi abantwana abaningi bathenge izinto ezinjengamafoni abacinga konabo namakhompyutha lawo sokufunda ngawo ngenxa yokuthi kuyadula. Ngakho mauhulumende engangenela esekele abazali labantwana besikolo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi zonke inhlangothi zikahulumende kanye lamankampani azimeleyo kumele bemukele imali entsha eyezige. Abasakhulayo baseZimbabwe bathi uhulumende akakenzi okweneleyo ukusekela intuthuko kwezolwazi lokusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku e-technology. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi zonke inhlangothi zikahulumende kanye lamankampani azimeleyo kumele bemukele imali entsha yohlobo lwezigi. Uncube wethule lumbiko lamuhla ngesikhathi osomabhizimusi kunye labantu makhaza besithi kunzima ukusebenzisa imali ekuthengeni ngoba bagcina bengena emkambo wensitha lapho abathola khona idola leMelika uma besiyathenga impahla abayithengisayo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Abanye abathi kunzima ukusebenzisa izigi ingaba lamabhizimusi amancane. Omunye wabo ngukosazana Charity Mpofu othenga impahla kwele South Africa.
Izigi lelo amakhastoma ayenza ama-transfers abizwa ngokuthi i-cocash. I-transfer yani ngangena then mina sengihamba emkambo omnyama sengisiyadinga imali yangaphandle kwelizwe. Okufana lokuthi nxa usiye emakethe amanye amashopu abesala ukuthi awathathi izigi elisemafonini afuna i-physical foreign currency.
Umnumzana Japheth Mpofu usomabhizimusi wenye amadlovu ngomunye wabangasebenzisi izigi.
Ibondi abantu bebesebenza vele ingalali kibo. So ke thina ukuyithatha le izigi vele sisebenzisa 80% e-US dollar kade sambonda kuzasafekta njani imali ngoba sifuna ukuyibona ukuthi iyangaphi.
Bakhona abasekela okwenziwa libhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe elithi umuntu munye ngamunye kumele athole inkulungwane ezintathu 3000 zigi ngeviki. Umnumzana Angelstone Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Afric Technologies, ngomunye wabasekela ibhanga leli.
Linyathela eliqondileyo ngoba omunye lomunye angathatha imali eningi igcina isigcwele ezitridini. So omunye lomunye singawithdrawa imali ezincane zibe kusirculation kuzenza ukuthi imali yethu igcine ivalue yayo. Kangithi vele emazweni baphumeleleyo ikakhulu khona lakhona ngapha kubomelika umuntu vele i-cash kawuyinidingi kangako uyasebenzisa i-digital money uyahamba ezitolo uswayiphe utransfer wenze njalo. So kuzanyenza ukuthi abantu basebenzise i-digital money bangabambi i-cash ngezandla ngoba ukubamba i-cash ngezandla yikho okwenza ukuthi imali igcine isigcwele ezitaradeni igcine isiphela amandla.
Abacubungula umnotho bezimele bathi iZimbabwe Gold iza kuwa njengalokho kwenzakala kuma bearers checks kanye lama bond. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland nginguGibbs Dube.
Oh. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change uthi inkulumo zokulungiselela ukubumba uhulumende womanyano lebandla leZANU PF zilakho ukuqalisa ngokusemthethweni ngeviki ezayo ukwenzela ukulungisa okuhluphayo kwezomnotho welizwe. Kodwa amanye amacele ebandla le-CCC awavumelani laleli nyathelo. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga we-Studio 7 esethulela lolu daba kabanzi.
Umnumzana Chabangu uthi lanxa inkulumo lezi zingakasungulwa ngokusemthethweni kuningi asebekuvumelene leziphathamandla zebandla leZANU PF ngasese.
Uthandiwe sengengahlala laye usisithandiwe ngakhuluma laye savumelana. Ubaba ubhuti ubangilizwe sengikhulume laye ngizaqedisana lenkulumo yaye ukuthi bangivumele ngiqedise inkulumo engazange yaqediswa nguJoshua Nkomo. Sifuna ukuthi sihlale phansi siforme i-government of national unit. UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba lenguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba lenguquko. Lathi siza kwenza sile themba lokuthi kuzaba lenguquko.
Kodwa umnumzana Albert Mhlanga welinye icele le-CCC uthi inkulumo lezi azidingeki njalo kulethambo okufanele beqale belikhukhuzela umnumzana Chabango.
Uyakwazi ukuthi sahlala phansi senze i-structure, senza i-constitution. Lapho thina esamkhetha ukuthi ebe ngu-SG yithi i-team eyenza ama-recalls. Ubaba uChabango njengoba nasitsho ukuthi nango wachayibatha wayadingana labo mafumu u-Welshman Ncube. Thina kithi lokhu ngamgcina kuleyo ofisi ngikhuluma laye ngaleyo sika kangikwazi ukuthi sengu-president, ngikubala nje kumaphephandaba. Chabango thina sikamxoshi kodwa samsuspend njalo kuzamela azosivalelisa. Akumelanga azenzise azichanga uyasikhohlwa. Into nje sayiba ngayo lo babuchamisa kufanele kube la structure, kube le constitution, and kuyaba clear iZANU siyayidefeata left and right in any election.
Umnumzana Chabango uthi njengoba wamangalelwa emthethwandaba ngalolu daba kufanele umelelwe impumela. Sibuze unobhala jikelele webandla leZANU PF umnumzana Obet Mpofu ngalezi inkulumo ezokubumba uhulumende womanyana.
Savela sathi ukuthi ona ibandla lethu vele livule izandla ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma lathi ulalo ilungelo lokuthi akhulume lathi. And upresident hlale ukukhuluma khona ukuthi na i-position yethu is really open to any kind of approach or dialogue with whoever is concerned about ama-issues eZimbabwe. But i-Pollard ikhona sikhuluma layo kuseza kuzabuya nxa kusendleleni. Sikhuluma kanje angingatholi lutho.
Kule mbono ehlukeneyo ngenyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa elokuchiya ibandla le-CCC njalo abanye bathi ingxabangxoza esikumacele aleli bandla izabangela ukuthi leZANU PF liqhubeke linqoba kukhetho. Kodwa lokhu kuphikiswa ngusenator Solani Njemnyama Moyo osanda ukuqoqa umhlangano wefilabhusi lapho kwakhuluma khona umnumzana Gift Siziva lomnumzana Amos Chibaya.
Lokhu esihleli silindile, silinde uzotshelwa ukubana okutsha lokuzayo kuzobuya nini iway forward. Nxa sikhuluma ngama opposition akhona inye kuphela yona ikhokela ngu-advocate Desmond Chamisa, elabo MP eParliament, elama councillor, elama mayor jikelele ilizwe lonke, yiyo ibandla esithemba ukuthi liza singenisa eKena.
Iningi ebelithembele kubandla le-CCC lithi lilindele ukubona ukuthi kuyowela ngaphi induku loxakuxaku ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Abasakhulayo bathi uhulumende kakenze okweneleyo ukusekela intuthuko kwezolwazi lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku eye-technology. Bakhala ngendleko ephezulu yokungangeni ebulenjini lokuthi bathi kwenza iningi labasakhulayo basalele emuva kwabosowabo bakwamanye amazwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
U-Obed Dliwayo okwenhlanganiso ye Young People for Innovation uthi imali yokungena ebulenjini be-internet kwele Zimbabwe iphezulu kakhulu ngakho ke kuyahlupha ukusebenzisa i-artificial intelligence.
Kuzenza ukuthi wonke umuntu ongasebenziyo ngeke emsebenzini iloba laba abasemsebenzini kubasinde ukuthi la benelise ukuthi bethenge i-internet le.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo owenhlanganiso ye Youth Shine u-Edward Sibindi.
Kwenza thina abasabatha sehluleke ukuzama ngalapho esikwamisayo ukuthi i-economy yethu iphumele. Osokwenzakala ngala amalanga kufuna umuntu e-connected ebe esemoyeni kudatha.
Omunye osakhulayo uSharon Wobe uthi ukunzima ukuba athenge imitshini yakulezi nsuku egoqela ama-computers kanye lama-laptop.
Iyadula ezitolo eziningi. Ngakho makahulumende engangenela esekele abazali labantwana besikolo ukuba kufundeke kahle.
Osebenza umsebenzi wokwakha amakhasi okuxhumana obizwa ngokuthi yi-web development uGilbert Nduna uthi kumele uhulumende azame ukuza le ndlela zokwehlisa imali ebhadalwa ngabatsha abasebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
Entweni ezinjengama-laptop labomakhalekhukhwini ngoba siyafuna ukuzisebenzisa thina njengabantwana besikolo. Zisiqakathekele kakhulu ekuthini zisebenze because nxa ungela into zona lezi angeke ukwanise ukuxhumana nabanye kuhle kuhle.
Okumele ugatsha lukahulumende olwe-information and technology umnumzana Ryan Chuma uthi kule mizamo yokuba abatsha betholiswe indlela zokusebenzisa ubulembu be-internet ngokwakha ama-information centers.
Ama-information centers asendaweni ezihlukeneyo koBulawayo kule information center Tel 1 encedayo abatsha ukuba sisebenzise ama-ICTs sibe lolwazi.
Ekhuluma ngeviki ephelileyo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ubike ukuba uhulumende ufuna ukuthi abatsha basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuze luphumelele uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa ilizwe olwe-Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamuhla kuhlandla lohlelo lwethu lapho esikhangela khona inkohlakalo kuzwekazi le-Africa, i-commission ebona ngokulwisana lenkohlakalo kwele Nigeria, i-Economic and Financial Crimes Commission, i-EFCCC, ithi iphakathi kokucubungula amacala okutshontshwa kwemali kulelo lizwe. Kula isilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% eyenzakala kunhlangothi lwamabhanga. Embikweni ophume ngombimbitho, i-commission yazise ngenani eliphezulu lamacala amangalwa ngomnyaka. Okuninga sikuzweni kuTimothy Biezu oqoqe udaba olulandelayo olwethulwe nguNtungameli Nkomo Studio 7.
Kumabasa mhlaka 4 ngo-2021, uUche Ohiri wafunda ngebhizimusi yokulima eyayithembisa abatshali bezimali inzuzo engena kumatshumi amathathu ekhulwini, i-30%, phakathi kwenyanga ezine. Wahle weqela watshala amakhulu amahlanu alamadola amahlanu, $550. Kepha inkampani le yayiyinkohliso njengoba yaphanga yavalwa futhi lo msunguli wayo wanyamalala. U-Ohiri uthi,
I tried to log in. I had access to the website.
Nangena ngemininingwane yami kuwebsite yalenkampani. Ngayibona imali, ngayibona inzuzo, kodwa ngangingenelisi ukwenza lutho.
Njengo-Ohiri, abatshali bezimali abangena kumakhulu lamakhulu abasebentshontshelwe bamangalela linkampani emapholiseni, kodwa bafunda ezindabeni ukuthi inkampani le yayike yetheswa njalo icala lokweba inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa zamadola, $70,000, eyayiboleke ebhanga isebenza lezisebenzi zaleli bhanga ezikhohlakeleyo. Kodwa leli bhanga lalilandula leli cala. U-Ohiri uqhubeke esithi,
it was a joke at first to me because it has never happened to me.
Waba njengehlaya kimi okwakuqala ngoba lokho kwakungakaze kungehlele. Ngathi kumbe ikudlala kodwa kwakungelona ihlaya.
Ubusela buyanda kugatsha lwezemali kwele Nigeria. Ingatsha ezitshiyeneyo sezilahlekelwe yimali edlula izigidi ezingamakhulu amabili zamadola emelika, $201 million. Intshontshwa kusukela ngomnyaka ka-2020 ngokutsho kwenhlanganiso ye-Financial Institutions Training Center. Ingcwethi zithi ukwanda kwendlela zakulezi nsuku zokubhadala kusetshenziswa ubulembu, ama-electronic payments, ndawonye lokwehluleka ukufaka imigoqo eqinileyo kubangela ukuba abantu abanengi bantshontshelwe izimali zabo. Olunye udubo olukhona ikuthi amabhanga lamanye amankampani aphatha izimali ayehluleka ukuphenya ajule ngenxa yokuswela umkhombandlela kanye lokusebenzelana ndawonye. Ingcwethi kwezemali umnumzana Isaac Botti uthi,
the system is designed in such a way that its attempts to address corruption is superficial.
Imizamo yokulwisana lenkohlakalo ihlelwe ngendlela yokuthi vele ingaphumeleli. Sidinga ukuqiniswa kwenhlelo zokulwisana lokungethembeki kanye lenhlanganiso ezikulo msebenzi ukuze kuvinde noma iziphi indlela zenkohlakalo.
Inkampani yabacebisi e-KPMG ithi amabhanga aseNigeria angamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30% yiwo asethethe amanyathelo okulwisana lokwebiwa kwemali ngokuphoqa ukuthi kumele kube lobufakazi obaneleyo obukhomba ukuthi umuntu ungubani kahle kahle nxa evula ibhuku ebhanga i-bank account. Ngo-2021, ibhanga elikhulu lelizwe ele-Central Bank laxwayisa abantu ukuthi balazise nxa beyabe bethe bahlangana lodubo lokuntshontshelwa imali ngokusetshenziswa kwamakhadi yabo amabhanga ngabantu abangabaziyo. Nyakenye, uMongameli Bola Tinubu usungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo, wanxusa uZulu ukuthi ebambe iqhaza. NgoZibandlela, i-Independent Corrupt Practices Commission yazise ukuthi isibambanele Economic and Financial Crimes Commission ekulwisaneni lenkohlakalo. Nangu unobhala we-Independent Corrupt Practices Commission, uClifford Oparadu.
We have our own constraints, just like every other organization.
Njengazo zonke inhlanganiso, lathi silazo ingxaki ezisiphazamisayo, kodwa siyazi njenge-commission ukuthi siwuqhuba kuhle umsebenzi, siliqembu elizimiseleyo.
Kodwa u-Obothi uthi, amazwi kumele ahambelane lezenzo.
Corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting it.
Inkohlakalo ibhakile, ukuze silwisane layo kumele sibambisane sisebenzise zonke inhlelo esilazo. Kumele silwisane layo ngobugodo. Le EFCC kumele isebenze kanzima hathi ukubopha abantu abalutshwana lakhala laphaya. Kumele ithonisise abantu abaningi.
Inhlanganiso ehlaziya ezemali emhlabeni jikelele e-Financial Action Task Force ithi kusiyafika ngonkwenkwezi emnyakeni olandelayo, eleNigeria kumele libe selithethe amanyathelo aqinileyo awokulwisana lokwebiwa kwezimali zabanikazi, okugoqela ukumisa udubo lwalabo abaphathisa abahlamuki abedlulise amalawulo ngemali. Lingehluleka ukwenza lokhu, lizavalelwa phandle kwenhlelo zokuhanjiswa kwezimali emhlabeni jikelele. okuzaphazamisa amabhizimusi akwele Nigeria futhi kudale ukuthi leli lizwe lehluleke ukuboleka imali kwamanye amazwe. Iziphathamandla zaseNigeria zithi zizimisele ukugcwalisa konke okukhulunywa yilinhlanganiso. Lolu daba lwethulwe ngesiNgisi intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ekwele Nigeria lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo.
Sokusele inyanga eziyisithupha nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welemelika lapho umongameli Joe Biden owebandla lamademocrats azancintisana khona lomnumzana Donald Trump owebandla lamarepublicans. Intatheli zendaba ye-VOA uScott Stearns uhlaziya ukungakhangelelwa kwenzakala kulomkhankaso kudaba olulwethulelwe yimi uChris Gande. Umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump basalelwe zinyanga eziyisithupha nje kuphela ukuthi bakhange amavoti okubapha ihlandla lesibili lombuso. UTrump uzaqeda esinye salesi sikhathi esemthethwandaba ethoniswa amacala amane aphathelane lokungaphathi kuhle amaphepha alemfihlo awesizwe lokuqamba amanga kwezamabhizimusi. Kodwa yena uthi abachuchisi bayangenela kundaba zokhetho.
Konke kwakusemthethweni, benza konke lokhu ngoba ngezombusazwe.
Ukuba emthethwandaba kuchitha isikhathi sokukhankasa esikaTrump, kodwa uthi lokhu akuchaza njengokumhlukuluza kumenza athole usekelo olukhulu kakhulu kubavoti.
Terrible thing happening in our country, and hopefully November 5th, the most important day.
Isihluku esenzakala elizweni, ngiyathemba ukuthi mhlazi ku-5 ngolwezi, ilanga eliqakathekileyo embalini yelizwe lethu, ngombono wami ilanga elithiwa ngelokhetho, ngilothemba kuzaguquka ngoba laba bantu ababulala ilizwe.
Ibandla lama-Republicans lakhetha uTrump ukuthi alimele kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020 emhlanganweni we-North Carolina owenzelwa ebulenjini. Lumnyaka umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans oyi-convention uzenziwa ngontulikazi esigabeni se-Wisconsin. Kodwa phambilini kwalokhu uTrump kumele akhethe ozakuba ngumsekeli wakhe. Kulabo abakhangelelwe ukukhethwa kuba ngabasekeli bakaTrump kulalaba abalandelayo. USenator weFlorida umnumzana Marco Rubio, uSenator weOhio umnumzana J.D. Vance, uSenator weSouth Carolina umnumzana Tim Scott, lomela isigaba seNew York kudalele House unkosikazi Elise Stefanik. Ongumongameli okwathesi umnumzana Biden ulethuba lokusebenzisa isigodlo seWhite House ukuthuthukisa amathuba akhe. Emkhankasweni umongameli Biden useqinise isandla ekuhlaseleni uTrump ezitshaya isifuba ngokuvuselela umnotho welizwe.
Construction of new factories has more than doubled in our district.
Ukuvuselelwa kwamafekithali amatsha sekuphindwe kabili embusweni wami. Ngakwelinye icele umnumzana Donald Trump ucabanga ukuthi imitshina yama-windmill ibangela umkhuhlane we-cancer. Yikho akuchoyo. Liyakhumbula laphana ezama ukulwisana le-COVID, wathi abahlatshwe ijekiseni elejik egazini abalegcikwane.
He missed it, all went to his hair.
Ibandla le-Democratic Party lakhetha uBiden uba ngumongameli emhlanganweni walo ebulenjini wenziwa esigabeni seWisconsin ngomnyaka ka-2020. Umhlangano webandla le-Democratic Party o-convention usesigabeni se-Illinois ngoNcwabakazi. Umongameli Biden uzancintisa njalo esekelwa ngumsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, obekhankasela ukuvikelwa kwelungelo lokususa izisu i-abortion kulandela ukumiswa komthetho ophathelane le-Roe v. Wade ngomnyaka ka-2022.
Donald Trump was the president who took away the protections of Roe. Joe Biden.
Umnumzana Donald Trump, umongameli owachitha umthetho owawuvikela abesifazana owe Roe. Umongameli Joe Biden uza kuba umongameli ozabuyisela ovikela abesifazana owe Roe.
Kungakafiki ukhetho lukalwezi uBiden lo Trump bathi bazilungisele ukubindana kwingxoxompikiswano. Akukabekwa ilanga lapho abazadibana khona.
Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni itshona njani basakazi ye okwakithi kuyadanisa wakwabona kuphi ilizwe elibuswa ngezifiso umlomo wachapha umfula ugcwele yinto okukhulunywa ngazo kodwa mase sikhuluma mpela ngokwenzeka kwezinto hhayi kwakithi impela hayi kukuzero nje yonke into siyabezwa behlala bekhuluma izifiso bethi sebeyakhile amadamu sebeyenzile lokho ochuma bekhuluma nje ochuma mina ngazi ochuma mpela kele uzuzibuza ukuthi hayibo umuntu ukhuluma impela kathi aphile yini lo muntu lo kati inkulumo ikhuluma uyazizwa nje ukuthi uthini hayi amadoda la angazi ukuthi
hey studio 7 ngiyalizwa bazante balandeli ba no umthetho lo yokuthi uyankinga ukuthi uzowenzakala kwabanye abantu then ukuthi ekuzani ungenzeki kubo chuma babo la umthetho lo wesigqibo center umthetho lo uright emuntwini vele ogangele omoshile ngangokubula ngenhloko kati umuntu mayiza ngenela imizi yabantu eqhuma abantu egamula abantu ma peace peace ngamahloko egamula umuntu ngenhloko njengomuntu lo usagcinelwe umuntu obulalayo vele ngenhloso isigqibo sentambo simfanele kanti yabe egcinelweni lo muntu akafuneki vele silungile isigqibo sentambo wonke umuntu wenza into embi ngokubulala ende awungenzeki kubantu nje wazeke awungenzeki awenzeke konke la kuzalo PF yabo yabo
SP7 siyabonga ngithi usinika inews ezinhle akukhona bakithi indlala sithele nzima ngendlala kanti sabhalwa abantu ukuphosa ukukhona inyanga ezimbili akubonakali lutho abantu bayafa indlala abantu sicela uncedo bantu ngikhuluma lapha ngojimila ngubaba uchumi
sithilikele sibuzele kulaba abaphathi bethu laba abaloku bethu abantu abasoze bebulawa indlala abantu besifa indlala kibo malaki nkomo labo Joseph Chuma labo bonke laba omarapira bonke laba abamakommentator bephathi abakeli ukukhohlisa abantu ngento ezingayisizwa bakhuluma iqiniso nxa kungala kudla akula kudla nxa kushota kuyashota khona bebelokhu besithi hhayi abantu osoze befe indlala abantu bayafa thina sisenyathi lapha ngaphapha hhayi akula kudla abantu abaningi abaholi lanxa kuthiwa kukhethiwe abazahola abangikhona bayahola kuyakhethwa imizi engu-10 phakathi kwemizi engu-40 kuyabe kuzayenza njani khonoko
ma kuyikuthi le nto yabo le iyasebenza abaqale bona beyisebenzise kumabhizinis abo ayithenge akuthenge ngayo amafutha ezimota ayithenge ayibhadalele amaphasipoti akubhadale ngayo emabhoda asifuna ukubona into lezokuqala ukuze abantu beyithembe le nto yabo le mali yabo le ma kuthi yimali yangempela bangazofa ukudlala abantu sifuna ukuthi bona baqale bona kuqala akusebenzele imali i-US dollar alubekweceleni kuzo zonke indawo kusebenze yona le mali wonke umuntu ayisebenzise ukuze sibone ukuthi yimali ingasetshenziswa kungafoselwa abantu bona bengayisebenzisi isibabona bethelwa ama-US dollar benikeza abantu ngiyabonga kumasenga la kobulawa ephumule emadokini
lathi siyabonga balaleli bethu ye labo ngabanye-ke abalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Good Life Talk namhlanje kuhlelo lwesikhangela inkinga lendleko ezidalwa ukuvulwa kwezikolo namhlanje kusungulwa ithemu yesibili yalonyaka. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usegcizelele ukuthi imali yezigi imele isetshenziswe kuzo zonke indawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama uChrist Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.